Okokuqala i-document le ka-Emmerson Mnangagwa lezinduna zakhe sithi i-document esiyibone yeyise kakhulu udaba lwe-Gugurahundi we abantu abayedlula 40,000 babulawa e-Midgiansk le-Matabeleland. Sibona uMnangagwa eyise kakhulu abantu bakithi, sinanzelela ukuthi uthatha udaba oluyinsindaba aphendule kangaka alinike ama-chiefs akhe izinduna zakhe athi luyakhokhelwa nguye uFortune Charumbira oyi-president yama-chiefs according to ZANU-PF setup. Siyananzelela ukuthi uCharumbira loMnangagwa labo bonke abesishoneni they are what we call ama-direct beneficiaries of iGugurahundi ka-1983 to 1987. Ngalesi sizathu sithi thina ama-chiefs awalayo i-capacity yokubamba udaba lolu ngoba okokuqala iGugurahundi undi whether uMnangagwa uyathanda kumbe nikathandi, it was politically motivated and in regard to that izofuna i-political solution hayi le yakhe ama-traditional leaders. Kanti ngakwenye icele siyananzelela ukuthi the so-called traditional leaders are partisan to ZANU-PF government. Akula ngendlela abayenza khona udaba lolu balubambe ngendlela enhle umphakathi ozasala usutheseke ngayo. Kanti njalo ngakwenye icele uthi nxa ekhuluma u-Emmerson Mnangagwa uthi yena abantu abanjengathi bayapolitika ngodaba lwe-Gugurahundi. Okokuqala kasipolitiki ngodaba lwe-Gugurahundi because sikunanzelayo ukuthi i-Gugurahundi was genocide njalo yaphephethetwa nguhulumende wakhe uMnangagwa, uhulumende wakhe weZANU-PF. Bona yibo abapolitika ngale indaba njalo abayikho beqhubeka bepolitika ngayo. Futhi okunye okusenza sinanzelele ukuthi bayapolitika ngayo yikuthi bazokhuluma ngayo kakheso kulanda ama-elections ka-2023 esibone ngani bazama ukuthi bazigceze kulolu daba bakhanye sebengabantu abalulungisayo kanti kungalalutho abalulungisayo.
Njengebandla le-MRP lithi kwenziweni?
Thina njengemthokazi Public Party silethi solution esiyikhangeleleyo esesakhuluma sathi thina ngaphandle kokuthi uhulumende weseZimbabwe asinike i-self-determination yethu sehlukane layo udaba lwe-Gugurahundi akulandlela bona abazolusolva ngayo. Kanti ngakwenye icele futhi siyananzelela ukuthi bayikha phezulu bakhuluma ngokulungisa udaba lwe-Gugurahundi kodwa bengakhulumi ngama-after effects of i-1983 to 1987 Gugurahundi lapho esesibona khona iZANU-PF ngemva kokubulala abantu bethu abedlula 40,000 esiqhubeka ishonaliza imthwakazi yonke. Mangisithi imthwakazi yonke ngisho iMidlands leMatabeleland kuku-1979 Shona Grantham and its review 14-page document ekhuluma ngokuthi bazatheka over kanjani iMatabeleland basibuse kanjani basithathele umhlabathi wethu lakho konke. Ngekwenye icele thina siyimthwakazi sikulokhu ngesilungu okuthiwa yi-economic genocide eyakhuselelwa yi-physical genocide ka-1983 to 1987 and ngakwelinye icele sifuna International Truth Justice Commission eyiyo ezabheka udaba lombhuqazwe idile lama-perpetrators ngoba okokuqala u-Emmerson Mnangagwa kakavumi le-ZANU-PF government yakhe ukuthi they are the perpetrators. They've never acknowledged that.